Kana kanti unanzelele ukuthi ye uba umathematata umsebenzi wakhe omkhulu kakhulu lwana ukuba unational komza njalo khona pana kwasuka omunye umuntu laye khona pana esikhundleni zenzana akusoze kuswelakale ukuthi nxa sokusiba lezi nto ezinjengokuthi umathematata ogulile abantu sicabangele ukuthi mhlawumbe enxa esedla ipoison kumbe sekube njani konke izinto ezinjengazenezana soze siswele ukuthi sicabangele okunjalo ngokunjalo even lalaphana kuqala nto uyabalisa ukuthi umongameli bake bamgangela lakho kuyatholakala Gandhi ayisokuzala uP F kuphela le ma-church abantu bayafakela namapoison ngaphi emabandleni achiyeneyo emsebenzini emakampanini ngezikhundla uyasifela Gandhi isikhundla ungasiki ukuthi kumbe kuzana uP F kuphela uyasifela isikhundla noma ungaphi uyasifela isikhundla noma ukuzana uP F uyasifela isikhundla noma ungaphi khangela labantu ukuthi balwisana njani khangela abantu beMDC ukuthi balwisana njani bebangezikhundla so konke khonoko kuba kuyimisebenzi kasathane ekhona phakathi kwabantu imisebenzi kasathane vele ayiswelakali abantu benjalo umathematanda ezenza umsebenzi wakhe abanye bamfisele kubi uNational Gomzawe kodwa ke hayi kungasenani usindile umathematanda uyaphila hayi kayidlanga ipoison usephilile ubegula nje umathematanda kodwa kucabangela kwabantu bese becabangela besethuka ukuthi mhlawumbe enxa umathematanda sebemgangele ngoba bakhona abamzondayo even emhlanganeni bakhona abamzondayo bemzonda nje bemzondelize kodwa umathematanda ezenzela kuhle umsebenzi wakhe
lona ibandla lezanu PF siyasizwe kuthiwa lingani ezomdeni alizivezi egcekeni kodwa ke kathesi siyabona ungani sokuphuma kuyavela egcekeni
hayi ukuthi abantu labo kanti bayathanda nje ukuthi bakhangele bahlolise baphumela lokho abakukhuluma imfihlo akulandawo okungalanto oyikhulunywayo khona ingane ema-church awomagaya uzozwa kuthiwa hey ubani bayenze so hey ubani bayenze so even ama-church analakhona hey uzothiwa ubani urepile ubani uyenze hayi akuswelakali ukukhuluma Gandhi kungayisiki ukuthi kumbe akula mfihlo akuba izinto zonke sezibekwe egcekeni lezinto eziyimfihlo ngabantu labantu abathi iphephandaba labantu athela izindaba azifuna ukuthi nje zihlale zibone ukuthi kukanye kulo mlilo obhebhayo kulo ntuthu ethunqayo ethangweni lwezanu PF yebo phela akula muzwe ongathunqa intuthu inhlanganiso yonke noma imizi yonke lamaproblem ilo nhlupho zayo kodwa lathi sile nhlupho zethu kodwa sile ndlela yethu ukuzimanage inhlupho zethu njengomhlangano wezanu PF
khona kubandla lezanu PF kungakukhona yini ukudonselana kumbe khona okwesikubonayo kulokubambana yini bandleni
ye ngiyaphinda njalo njengoba sidinga ukuthi kulokudonselana kulani Gandhi ngithi mina izanu PF inhlanganiso ezombusazwe ihlanganiso ezombusazwe inhlanganiso njalo kathe iparty eyiyo elohulumende obusayo izanu PF ayengeke iswele ihlupho ezikhona kunhlanganiso zonke ayisozihlwele inhlupho ezingaba zihlangana labantu bonke ekuhambeni yebo phela akula muzi ongathunqa intuthu yiyo izanu PF layo angeke kubalekele khona ukuthi kuyabe kulezi izinto mhlawumbe eziyazithe kakuswelakali khona lokhu kwabusukele emuva noma ngaphi la ngaphi inhlanganiso zonke ziba lalapha lalapha abantu abangaweleli khona kodwa kuyaqhutsheka abantu bayaqhubeka ngomsebenzi behambe besiya phambili.